practically, i-constitution yelizwe yayinika upresident amandla amaningi, okwenza ukuthi upresident uMugabe wayesenza ama-decisions amaningi awanikwa i-constitution yelizwe, esenza ama-decisions njengokuthi upresident uzakuthi upresident uza. I-constitution yelizwe yiyo eyayenza ukubana uMugabe yena njengomgabe abe la mandla amakhulu. Le constitution yeparty la imnika the same powers, yikho kwakusenza ukuthi umuntu one kube nguye oyenza ama-decisions. Abanye labo andisa driver babe ngela decision abayenzayo, okwenza ukubona bethi akumelanga sivumele umuntu lo abe sikhokhela yedwa, kumele sihluthule thina sitshintshe indlela esesenza ngayo. Ngani? Ngoba khonokho esakwenzayo uthe bamqothi mna undlovuza kubekangakhululanga elizwini, kade sibakhululeki kwenza konke okwakwenzayo under i-new dispensation kamnankakho, ngenxa yokuthi usekhululile lokho okuyekusenzwa uMugabe. Esakunanzelela ukuthi umuntu lo i-constitution yelizwe, le constitution yeparty kumnika amandla okwenza ama-decisions ayedwa, okuyinto embi okungamelanga sivumele. Eso sikufuna kathesi ukuthi akutshintshwe ukuthi mbani olamandla, kuthiwe ngubani oletha ukudla etafuleni ebantwini.
Lokho engenile sokuke kwaba lobubelo yini, njengoba abaningi besithi izinto lokho ezinjalo?
Thina ngikwenzakalayo kwezinye iy'ndawo ama-factory ngiyananzelela mina lapho engisebenza khona kathesi. Iminyaka le ephelileyo besilabantu abangu-30 2000 kodwa kathesi sesivuselele kokuthi sesithathe silabantu abayi-230 njalo besinga-exporti ngaphandle amazwe wonke, sisaba ukuthi bangathenga ngaphansi kombuso kaMugabe. Kodwa kathesi emsebenzini kulabantu abavela kwelinye ilizwe bezothenga kithi, into engakazenzakali. Naw mna ndeqiniso mna ngikwakho nguye umuntu ozawuthatha ilizwe leli asise lapho esikhangelele khona uma singamnika ithuba lokuthi asikhokhelelwa kati.